sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpandula 2016 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika lamanye amazwe kanye lamabandla ezombusazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ziyatshengisela emhlanganweni wamanyana wamazwe omhlaba we-United Nations eNew York khonapha emelika zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olukhangelelwe ukusungulwa ekupheleni kwenyanga ezayo alusoze luvuselele umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika lamanye amazwe kanye lamabandla ezombusazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ziyatshengisela emhlanganweni wamanyana wamazwe omhlaba we-United Nations eNew York khonapha emelika zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe ezithi usubhidlize umnotho welizwe wadala ubuyanga emphakathini. Bakhona njalo abatshengisela besekela umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe lezanu PF. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Kumele kusetshenziswe noma yiphi inkundla ekhona ukuthi umhlaba ukhunjuze ukuthi isimo asimanga ngendlela eZimbabwe. Abantu bayahlupheka, izinto zimi manzonzo, imithetho yakhona iyacindezela. Yala ngisho nokuthi abantu baphume bayotshengisela njengoba sazi ukuthi kukhona umthetho kade sufakiwe ukuthi eZimbabwe kakusaphunywa kuyiwe ezitaradela abantu ba-demonstrate. So ngibona sengathi leyo nkundla se-UN yiyo inkalakathazo zonke ngoba yiyona engumanyano wamazwe omhlaba, yibo abalezi ndlebe okumele zizwe ukuthi eZimbabwe isimo simanga kahle.
Wona ngokwa umhlangano we-United Nations uyananza yini izehlakalo ezifana lalezi?
Awusoze uyeke ukuthi unake izinto ezinje uma kuthe kwavela abantu abaphuma ezweni elithile bebonisa ukungasudiseki ngendlela abaphethwe ngayo. Noma bengazama ukwephulela izikhuni endlebeni, kuzobahlupha kusasa uma sekuthe kwaba khona into enkulu embi ekuqhamuka ezweni laseZimbabwe uma besuke bayiphatha sengathi into engenamsebenzi. Khona ke bebona bake bathola ithuba lokuthi bazwe ngabo abantu baseZimbabwe ukuthi ezweni labo kulento enjengaleyo bakhathazayo. So kumele uma sebethe bakuzwa lokhu bathole indlela yokuthi belule isandla bazwe ukuthi abantu baseZimbabwe kahle kahle badinga usizo olungakanani. Ngoba umuntu uma ekhala akekho umuntu ongenza amandlwane nje asuke lapha ahamba ayo demonstrator bhikitshe emazweni akude ngoba nje funa nje ukuthi kuthiwe ukhona azwe ngomhlaba. Kukhona into ekhona, kukhona okushaya amanzi emsamo. Kumele ukuthi baqale ukuthi ke bakuphandisise, bakucubungule, bakubone ukuthi kuyini okudinga usizo okukhala kangangabantu baseZimbabwe.
Bakhona njalo abatshengisela besekela umongameli Mugabe abanjenge-December 12 movement. Ungathini ngalaba lokho bemsekela bengatholi lutho kuye?
Okokuqala kumele sikwazi ukuthi bakhona abantu especially bona be-December 12 abase-America abasekela uMugabe ngoba bemsekelela emnyameni. Bona basuka babheke into ekude, kube nezinto ezithile abangazizwisiyo ngoba bengabantu bezizwe nabangazibazwe uhlupho lizwa ngumuntu waseZimbabwe. Bese bebheka nje ukuthi uMugabe ngumuntu omnyama nabo bangabantu abamnyama, umele ukuphikisana lokudelela abelungu khona emazweni abelungu bona lapha abahlala khona basuke bakhohle ukuthi mawususa ekhaya lapha eZimbabwe zikhona izinto ezibahlukuluza abantu baseZimbabwe ezingelani nalokhu bona abakubona bekude so akusoze kuswelakale abantu abanjalo yikho kusuka kubaluleke ke ukuthi labo okuyibona abazindaba ngokugcweleyo baphume ngezinkani bahambe bayo ebhikitsha ukuze amazwi abo angasuki agalule afihlakale efihlwa yilaba abafuna ukuveza udaba lwaseZimbabwe bengalwazi laba abalwaziyo abaphume bayoveza into eliqinisozo zomhlaba umhlaba ungahambi ukukhuluma udaba from i point of view yalaba abangazilutho
Lo umnumzana George Mkhwanansi ingcwethi ecobungula ezempusazwe bekhuluma icingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Kulandela ukugcizelela kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank umnumzana John Mangutya ukuthi imali yamabond notes iza kwethulelwa umphakathi ekupheleni kwenyanga ezayo iningi lilokhu lisithi uhlelo lolu alusoze luvuselele umnotho welizwe bakhona njalo abathi amabond notes angaletha inguquko elizweni asizweni umbono kamnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party ngalolu daba
into engazange isebenze lelizwe leZimbabwe sakubona ukono wakwenza akuzange kusebenze ungaze utshintshe ufake ubani engafaka wona engafaka ama-bond notes umbe uthethe umuntu from u-Obama uzomfaka ukuthi abe ngu-Minister of Finance kumbe abe ngu-Governor of Zimbabwe afake ama-bond notes akula lutho luzaphuma abantu kumele bakukhangelele ngobanzi wokuthi nxa sikhuluma ngezomnotho sikhuluma ngokubana silani esilakho esingakufaka ukwenzela ukuthi kuncedise imkhonomo wethu kumbe kuncedise leyo mali esiyabe silayo sokuyindaba yokubana sesiya kuma-elections ngo-2018 sokuyindlela yokukhampeyina sokuyindlela yokudinga imali bayehluleka ukubana-ke le imali ekhona kwamanje ungeke uyenzeni icindicimbi ngayo ile valo ilizwe lakithi eleZimbabwe lilezikweleti eziningi sebezama ukuthi bathathe futhi bayigxile abantu emakhaya bathathele abantu izimali zabo bathathele abantu izinkomo zabo bebanika amaphepha kuyindlela yokufundraise icampaign yabo eka-2018
kodwa abanye bathi yokwesaba umnyama ongelampisi ingasebenza limali njengoba lama-bond coins esebenza
ama-bond coin asomali abantu kumele bakuzwisise ukuthi asomali ungeke uyithathe uhambelayo ngaphandle kwamanye amazwe ama-bond notes asomali ozayithatha uyihambelayo ngaphandle kwamanye amazwe iyabe yimali ezasebenza khonapha kuphela kweleZimbabwe kuyindlela yokuqila ukubana abantu bavalwe nje amehlo ngento engekho ngoba akulathemba sikhuluma ngokuthi nxa nga kumbe silethemba sithi sekwenzakala iminyaka emingakanani luhlelo luintroduswa ludala emehluko bani sizabona ukuthi lwatshiya abantu bengabayanga ababehlakaniphile babathenga izindlu baba izikhulu kuthi-ke laba abavele abaphakathi laphakathi laba babuye njalo baye ebuyangeni so indlela yokucuthuna ezomnotho kwabantu ukuthi abantu basale bengalalutho ababele ubambile kodwa iZANU-PF lohulumende okhona wakulezi nsuku enguye yedwa ozathola inzuzo kukhonoko into nje ezaba eyize ezaba eyinhlekisa kuwo wonke amazwe ukubana sesibuyela lokhu nanku umnotho wethu abantu bebekwanisa lamhlanje ukuthi uthathe idola lapho lifake ngaphansi komqamelo ulivuke lokho eliyidola linjalo lithengisa inkwa le bond note uyathi uyithethe namhlanje uyifake ngaphansi komqamelo iyavuka ingasathengisa inkwa ingasathengi yona ichiwichi
ukuyini obekungenziwa njengoba ilizwe lingaselamali ukuthi kube ngcono
into esiyikhangeleleyo ukubana uhulumende weZimbabwe afake ama-reforms ukuthi nxa sisiya ekhethweni olutsha oluzaba khona yilo kuphela ozaba inguquko labantu abazaba lethemba kuye okwesibili ngokubana umongameli welizwe usekhulile bakithi kahamba ekozimba ayegcina abazukulu bakhe uselo mzukulu kungene abantu abalembono emitha
Lo mnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le PDP.
Awin libaba silale mawin libaba silale mawin libaba silale
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sihlaziya udaba lokuqonyiswa kwentombi ngesikhathi inengi lisithi amantombazana kulezi nsuku aseqoma amajaha okwesiphangiphangi nxa eqathaniswa lawayizolo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelwa uNkosazana Stars Thebe Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo olwela ilungelo labesifazana.
Uthi khombe kwakunzima kudala ebuntombini bethu thina lakulobe sabubonayo sibancane kwababe phambi kwethu ijaha lalithwala ubunzima libuye ijaha libulandele lizungene ngekhaya libuye lizongena ngekhaya lihlale laphana emthunzini liqhutshele isitulo lilokhu linenga ukuthi kambe ngingazilethe egcekeni enti ngiyakhombise ngxanye entombi lizazingizele phela kudala Dube ukukhombisa intombi wangayikhombisi ukukhangelela ukukhonjwa kumbe kwakungasikho ukuthi ukukhombisa kumele uhlukhombe wawukhombisa ungakwazi okuza kwenzeka uthinxusela amanxusa kuthi ngokuthanda kwenkosi uzuze lapho uzuze khona ushele njalo lapho ushele khona.
So siyakwazi ukuthi wawusithi nxa uduzane lesihlahla usiphundle size siphele du sibili ulokhu uzama ukuthi uyakhulukhuluma kuthi ungazani awufuni kwakuvele kusenzelwani khonokuyani.
Wawumphundla isihlahla usiqhunta amahlamvu azaphele kodwa ungabona sekufike esimeni sokuma Dube uqhunta amahlamvu esihlahla emindawonye kwakuvele sokuhlela ukuthi sekuzalunga wayenowayilandela ijakalalilandela Dube libulandele ulichithele ngenkonxa yamanzi usenyama ukuthi libube likhuluma lawe ungawugijima ungathelanga lithi ugijima ubale kulithiye kanti-ke njalo ijakha elivele lalikade selikuyikuthi lilenjongo ngawe sibili linxanele loo muzi ukuthi lifuna intombi khona lalize lisukume liyefika lithe kuhle abadala baze bakwazi lokuthi uzibani manyana umfoka bani luganga lwemntanethu badede inkuni inkonxa layo umama yenza ngabe uyathelela engadini ukuthi hhayi abake bakhedelane sibone kwakunzima ukuthi intombi lejaha kuze kufike lapho abavumelana khona nxa usufike kukhunto yamahlambu Dube umi ndawoni ungabalekanga lapho Dube kwakuyabe sokuphezu kulunga phela Dube xa usuqhunta amahlamvu kuthithi iindaba zabe zingena ulokhu udonda nje kumtshela umdosa kuphela ukuthi funa ukumkhawulisa
usokwaya ngaphi konke lokhu maphoqo
sakwaphela konke khonokho ngenxa yokulahleka kwamasiko amasiko kawasalandela elizweni ngendlela eqondileyo abantwana nxa bekhula abasatholi ithuba lokufundiswa khonokho ukuthi ukuvuma nje ijaka likukhombisa kuvele khona nje uyekuhle uzehlise uzilulaze noma wawulifuna phela isikho ukuthi intombi yayizolo yayingenelisa ukubona ijaha ithi lilani ijaha nyalifuna kuvele lo mntu wesifazane ufanele alibone ijaha lingambathi laphana bakithi ngabe yini kodwa ukuvuma ukuthi ube ngowakhe kwakudingeka ukuthi uthathe isikhathi uqala umfundi wemazi umzwisise ukubone layo ukuthi uqinisile kambe nxa ithiwa kuthanda lokho kwenzakala kathesi Dube angilabizo lakho ngoba akusakhonjiswana sokukhwetshwana.
Pho kuvuselelwa njani okwakudala?
Kufanele kuvuselelwe ngokuthi umthetho wangekhaya owawusithi umntwana oyintombazana kasondele kubabakazi kawubuyele abantwana kabasondele kuboyisekazi babanika imfihlo yampilo yayizolo eyayisengukhimizi yadingapileki obabakazi labo kababe ngobabakazi bayizolo baphume kwisimo salamuhla lapho sikuthole ubabakazi engasela kuzigqaja ngomntana omne wabo engasela budlelwano labantwana babane wabo ningathi ngamazwi asetshenziswa ngabaningi besukuthola ubabakazi selo mhawu kumbuka bomncane emajaheni lapha sebesiba lemhlawu akusafundiswana ngendlela yayizolo ukuthi umntwana wayesiyathola imfundiso uyise omncane ukuthi xa usufuna intombi wenza kanjani kuthi inkazana layo iyethola imfundiso kuba bakazi ukuthi ngayijaha likufunile kumbe layo walibona into elisibili lapha mbona ngani kungaba le nhlalo uziphatha njani abantwana abasayitholi imfundiso naleyo ngokuthi abasasondeli kulezo ngatsha ezizo lezifundisa kufanele izolo
vala-ke ngamafitshane maboqo
ngiyafisa kakhulu ukuthi mina njengentombi yezansi njengoba uyezwa phela iyamuza uDiwethu Maboqo intombi yezansi ngikubonile ukukhonjiswa okumnandi ngikhula ukulandwa lijaha likuhawulele lilinywe yizinja ulithele ngamanzi wenze konke okungakufisi okutshengisa ukuthi uyalenyanya kodwa ngelinye ilanga ubone umuntu yena lowo besenza njalo esevuke esegumelayo yini kade kunika isithozo entombi
Lo ngonkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo elwela ilungelo labesifazana obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ngeselijike kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Amandla Gumbo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika njalo ongomunye wabasekela ukutshengisela okuseNew York phezu kombuso kaMongameli Robert Mugabe. Mandla ngiyakwamukela kuhlelo.
Kunjani baba?
Hayi siyaphila kunjani Indiana?
Ah siyazama ukuphila umsebenzi ukuphela.
Hayi akusetshenzwe baba. Ungathini ngokutshengisela lokho?
Hayi lapha sisekambe eNew York sizama ukutshengisela umdala lapho umgabe ukuthi hey hayi thina sakufuni sokuyisikhathi sokuthi umdala la eke chiye. Hey sokuyumnyaka omnike onke silo president eyi-1 la sifuna ukubona izinto ezintsha lapha. So sizama ukuya eNew York ukuthi ngasingatshengisela abanye amazwi labo bangaboni ukuthi hey abantu laba abasirasi abasamfuni umuntu lo maybe bangakwanisa labo ukusinceda.
Kuyini kahle kahle okusolayo ngombuso kaMgabe?
Ekhaya akusela msebenzi abantu bayadubeka ekhaya yazi uyaqeda isikolo ujonge lawo ukuthi maybe uzothola umsebenzi akula msebenzi ekhaya vele akula mali ungazi uhambe ule mali yakho ebhenki akula mali ngenxa yamabhoni notes abo laba vele akula akuphileki ekhaya akuphileki izinto ziyadula aswele ukuthi imali yangikhona yathatha ngabhakula msebenzi even ungaphi eAmerika ngawuthumezela imali yangikhona vele kayikwani ukuthi uthenge izinto abafuna ukuzithenga kulezi ezinye izinto azisekho njengoba sebeyalisa izinto ukuthi zingene eboda vele akuphileki ekhaya sihambisa besimgcinelani umuntu onjalo ongakwanisa ukunceda abantu bakhe uyathi uyakhulume uyafuna ukukhuluma i-freedom of speech bakubhuqa ukuthi ukhulumelani i-freedom of speech
ungathini ngodaba lokuthi njengesizalwane seZimbabwe awuvunyelwa ukuvota njengoba uhlala phandle kwelizwe nje
khonokho vele akula ngondo banyaliselana ukuvota mina ngazalela eZimbabwe the reason why ngiphandle kweZimbabwe anti inxa yabo bona labo umgabe ukuthi akuphileki ekhaya uyahlala uyenzeni ekhaya yikho siphandle la ukuthi lathi sizama ukuphila mina njengomZimbabwe nimbona ngani yikusibambelela khonokho yi-right yami njengesitizen yeZimbabwe njengomZimbabwe ukuthi ngivote so angikwazi ukuthi bazame ukwenzani inkulumende ngabe zasiyalisa ukuvota thina singapha iZimbabwe phela kayiso yabo iZimbabwe yethu sonke zilong ngawazalela eZimbabwe umele la uvunyelwe ukuvota njengomuntu
Amanyamazwe egumbo ubona ngani engaphathisa njani kudaba lweZimbabwe
Abanyamazwe ngaze sivote yabona mntana izani vele kayiso ziphume ngaze siyenze amanyamazwe akula into abangayiyenza ngathina ngokwethu singamagwala sisesaba ukumela umdala ukuthi ngokuthi siyathi siyafuna ukwenza anything bangasichaya ngijambo vele lathi sisesaba vele ukukhuluma sakwazi ukukhuluma so amanyamazwe kasoze bakwazi ukusinceda until thina ngokwethu size sibatshengisele ukuthi safuna uncedo lwabo ngokuthi as long as wonke umuntu engamagwala sisesaba ukukhuluma ukuthi athe uyavula umlomo uba kuthi Mandla uzafuka ubulawo ekhaya wonke umuntu lokhu elengqondo leyo nto afuka ubulawo ekhaya so thina ngasingaqalisanga kuma nje amazwe babhuthe sisirias umdala samfuni yikho ukuthi amanye amazwe ekwazi ukusincedisa
Sigqibe uhlelo umandla alubana lalele umgabe ungathini kuye kathesi
mina kumgabe bengisithi hey mdala sambonga ngowasenzelayo elizweni ukusathela elizwe lethu from emakhiweni kodwa hayi mdala sesidiniwe sekuyisikhathi la ukuthi kuphumule ukunika abanye ithuba lokuthi labo bazame ukubusa ngokuthi iZimbabwe yasoka mgabe iZimbabwe yaseyimgabe iZimbabwe ngiyethu amaZimbabwe inkosi ayithanga ukuthi wena ngozabusa iZimbabwe uziyokufa no la yakanika abanye asilandaba ukuthi uzonika ubani ithuba ngoze nginike umuntu ongabo wezana asilandaba thina sisafuni mgabe sesifuna ama ideas amacha ngokuthi umgabe seluphele bo sekuyisikhathi sokuthi la ephumule ebona abazukulu bakhe kuze yabona isikhathi bani ifamily yakhe ngalokhu egijimisana lelizwe kake kunika abanye ithuba lathi mgabe sibone ukuthi lathi singatshintsha iZimbabwe sesidubekile eZimbabwe mgabe asisakufuni mdala sekuyisikhathi la ukuthi kuphumule.
Hhayi siyabonga Gumbo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hhayi ngiyabonga ukuba lami kuhlelo baba, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga Nduna. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Mandla Gumbo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika njalo ongomunye wabasekela ukutshengisela okuse New York asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge uNtungameli obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelene lokholo silontungameli njalo.
Sesi hlangana njalo kuhlelo lwamakholwa uhlelo ovuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Eh lami ngiyamukela abalaleli njalo niyavonga ukuphenduka kulolu hlelo.
Uba vuselela ngawo umbhalo abasosizini labadabukileyo lamhlanje.
Namuhla ngikhangele ku-Isaiah 42 ivesi nga-9 ndeka-10. Ngiyananzelela ukuthi isikhathi esiningi uNkulunkulu uletha izinto ezintsha empilweni yethu. U-Isaiah yena uthi ku-Isaiah 42 ivesi nga-9 uthi yena izinto engazivikela kuqala sezifikile, sengimemezela izinto ezintsha zingakaveli ngiyakutshela ngazo. Hlabelela inkosi ingoma entsha, lidumise emhlabeni wonke, lihlokome ulwandle lakho konke okukilo, lamazwe angasolwandle labo abakhe kuwo. Kuthi into eqakathekileyo omele siyinanzelele engangiyibona empilweni ukuthi siyajayela ukuhamba ngezinto ezindala. Kungabe kumbe kuyindawo umuntu lapha ahlala khona uyajayela ukuthi ngihlale endaweni enje. Nganginanzelela ivini ebandleni abanye abantu abatshintshi lalapho umuntu ahlala khona. Umuntu uyabe kwazi ukuthi namhla ngingabuya echurch ngihamba ngihlale endaweni enje ukuthi nje atshintshe khonapho kube yinto enzima. Khonokhu-ke ukuba lo mqondo njalo kwenza ukuthi umuntu aphile impilo yakhe engameleli ulutho olutsha. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa sikhangele laphana u-Isaiah uyakutshengisa ukuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uvele yena usebenza ukutshintsha izinto, eletha izinto ezintsha empilweni zabantu. Iyananzelela ukuthi abantwana baka-Israyeli bahlale eGibhithe okweminyaka edlule i-400 years. Kibo wawuthi ungabatshela ukuthi alizaphuma ekugqilini bayevele bengeke bakukholwa. Yikho nxa uMose esebuya kibo ebatshela ukuthi uNkulunkulu uthena likhululeke liphume ekugqilini bayevele bengakukholwa. Bathi lanxa sebephumile bebona izimanga uNkulunkulu ayezenza kodwa ingqondo yabo yahlala ilokhu isezintweni ezindala, ayizange iyamukele izinto ezintsha. Ngakho kuqakathekile ukuthi nxa ungumuntu ukukhonza uNkulunkulu kumbe ngangaza ukukhonza uNkulunkulu enye into yokuqala ongayiqalisa ukumkhonza namuhla uqedwe kulala lapho uzijele ukuthi mina sengifuna ukuzinikela impilo yami ukuthi ngimkhonze uNkulunkulu ngoba kodwa umkhonza kumele ube kwazi ukuthi uNkulunkulu lo umkhonzayo uNkulunkulu otshintsha izinto ezindala elethe izinto ezintsha so isimo yabukiso sona kathesi asoze sibe khona kuze kube naphakade sizajintsha ngiyangithakazelele njalo kumahubo abo Israyeli sebesukile elizweni laseBabylon siyabeza bekhuluma umbhalo ojayeleke kakhulu ukuthi babengani ngabantu abaphuphayo lapho uThixo esebasusile phakathi kobugqili ngikhuthaza labafundisi ababishops labani ukuthi ngabe singatshela abantu ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu oguqulayo oletha izinto ezintsha empilweni zabantu lokhu kuyaletha ithemba ebantwini ngenxa yokuthi nxa abantu umuntu angasweli ithemba uyalahlekelwa into yonke
baningi abafundisi abagangayo lapha emasontweni abazalwane bengazivikela njani kulokho
akula jambulelo esingaphandle kwelizwi likaNkulunkulu ungabona umfundisi esithi hami na nithola isambulelo esitsha ohle ubaleke kakhulu khonapha ebandleni lonalelo ubaleke ngenyawo zonke zombili ngenxa yokuthi akula jambulelo esitsha esizaba khona ngaphandle kwalokho okukhona phakathi kwebhayibheli uNkulunkulu usinika izambulelo ezabe zingaphakathi kwelizwi lakhe singeke sathola okunye okutsha ngaphandle kwalokho okumumethwe ilizwi lakhe thina esikwenzayo ukuchasisa ilizwi lakhe yikulitshumayela njalo yikukhulisa uJesu thina abafundisi siyabe sincipha ngaso sonke isikhathi
kuluqibe uhlelo mfundisi ubabeke enkosini ngomthandazo abampofu labo bonke abadabukileyo lamhlanje
namhlanje bengifuna ukuthi kulaba abalaleleyo kuyabe kukahle ukuthi nxa sithandaza engxenye uthatha isandla ufake ekhanda uthatha isandla kumbuza ubuhlungu ufake lapho ozwa khona ubuhlungu ethemba ukuthi uNkulunkulu oyenza izinto ezintsha uza kuguqula isimo sakho akusilisi ngifuna ukuthandaza manje uNkulunkulu siyabonga ukuba nomuJehova owenza izinto ezintsha empilweni zethu sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ukuba guqula isimo sakho kumbe kungabe kungumkhuhlane kumbe kungabe kuyikudinga uncedo kubhizinesi kumbe uncedo ukuthi abhadale ifees abantwana uncedo lokuphiliswa umzimba uncedo lokuthi kuguqule isimo sempilo yakhe niyathandaza ngegama likaJesu ukuba letha leyo nguquko letha okutsha ukuze uNkulunkulu bathiye sebeleculo elitsha egama likaJesu siyathandaza amen
amen mfundisi siyabonga bekukuhle ukuba lawe asidibane njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo
amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo uvuselela umoya silomfundisi uSenisibanda
siyabonga ntungamili kesizwe umculo ka Obadiah Mathulane esithi My Sins yomculo ka Obadiah Mathulane singakahlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebesilaso izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika ziyatshengisela emhlanganweni we-United Nations eNew York khonapha emelika zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe iningi lilokhu ligcizelela ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olukhangelelwe ukusungulwa kunsukana ezizayo alusoze luvuselele umnotho welizwe olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.